Kweze mapandleni inamuhla ngixoxa lomeli wenkayi South etalele parlamente umnumzana Abednego Bhebhe. Baba Bhebhe, ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga ntungamili, kunjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapha enkayi?
Well, enkayi njengelizwe elingani lihlangene lendlala, kuthi ukuthi abantu bakhangele ukuthi abo ukudla bangakuthola njani. Umuntu ilanga nxa liphuma lisiyatshona ucabangela kusasa, ngizavuka ngisihlale.
Nxa sikhangela ukutshengisela esikubonayo lapha ikakhulu eHarare, bathi nabadala khona ngapho enkayi ngokwenzakalayo lokho?
Engakusho ukuthi abantu bathi bona nxa kungasake kuye ngasifudlana, ngoba ke sebediniwe ngombuso kaRobert, umbuso ongabazweliyo, umbuso olendlala, umbuso olokuyanga, umbuso olokubhidliza umnotho, umbuso olobudlova obenza abantu bahlale bewesaba. So ngaleso sizathu ke abantu bathi bona hayi, lokho kwenzakalayo ke emadolobheni ikanye lemadolobheni amancane yinto ke abayithakazelelayo ukuthi babamba banceba phansi, bathi bona kungasake kuye ngasifudlana le ubaba lo asuke, ngoba impilo zabo abaziphila kathesi zimpilo ezingahle senziwa ukuthi ke ibandla elilo elisibuse kusukusela sithola uzibuse kuze kufika namhlanje, esikubone kakhulu bekwenza ukuthi ke babhizile umnotho, benza abantu baba yizigqili elizweni labo, benza abantu besaba uhulumende kanye lamapholisa lezombutho, ikanti ke kufanele ukuthi babathande ngoba abantu abavikelayo. So ungakukhangela konke khonoko, ukhangele lezinduna, izinduna sezisenziswa into zempolitiki ukuthi babuthanise abantu, bebuthanise ilanga ibandla elibusayo. Kodwa ke esikukhangele ukuthi ngapha thina nxa senza ke lokho ama demonstration esikhuluma ngayo, kuthi ukuthi ke kulokuvumela thile, ngoba sabona lama hovet lawo e demonstrator ethelwa ke tear gas. So sikukhangeleke nje, sakukhangela sakubona ukuthi hayi, isikhathi sesifikile amaZimbabweans wonke nje jikelele, nabantu bemaphandleni bayakukhangela, bakuthakazelela lokho okwenzakalayo.
Bathi lubana ukutshengisela lokhu kuthe kwafika emaphandleni, bazimisele na ukuba yingxenye yakho?
Well, emaphandleni ke kungaba kuwukuthi kungaba nzinyanyana, phela ungeke udemonstrate ezihlahleni phela, ntshabona. Okwenzakala ukuthi sikhangelele ukuthi emaphandleni lapho kulamadolobho amancane khona, lapho okungaba khona lama demonstrations lawo esiwabiza ngokuthi ngama-popcorn demonstrations. Ama-popcorn lana ukuthi kuyakuzwa sekuvukelekile labo abantu besola lokho abakusolayo kulezo ndawo abahlala kizo. So yikho okungenzakala ke lokho, hatshi-ke emaphandleni okunjengemakhaya emaguswini amnyama khona enkayi, ngoba nxa ungademonstrator kwana leyo uyademonstrator isihlahla kulapho
zakubona. Sikhangele uhlelo lwenu lokutshengisela njengebandla leMDCT, sizwa kuthiwa selifikile le madolobheni amancane.
Yes, esifikile-ke la madolobheni amancane anjengabobhindura anjengabochegutu-ke. Kuyenzakala lokho kusiya phambili-ke, sikhangela ukuthi kuyabe ngijoyina lamanye angakenzi okwakathesi anjengabochinoyi, ngikhangela-ke labokhwekhwe sibona bayenza leyo demonstration, labowangi bazikhangelela ukuthi bazazinika isikhathi bayenze, yiwo esidinga ama-popcorn demonstration lawo enziwa-ke emadolobheni amancane.
Hayi, siyabonga mhlonitshwa. Ungathanda ukuphosela ukugcina ebadaleni?
Ebadaleni ngithi mina ke labo abathandazayo kabatshaye idolo phansi, bakhulume lo mlimi, ngoba ke ungani umlimi uyasizwa ke ngalokho esingani siyakuzwa ukuthi hayi, ukhulu uphathekile ke. Ungabona umuntu esefike kuleyana ke iminyaka, ubona elokho ephatheka kakhulu esondezelwa ngamadokotela, kuya kube ukuthi ke inkosi isithi hayi, suphilile iminyaka siminingi, singamphumuza kumbe njalo singamcela. Sibe sesithi ke labo ke abangatshayi ezenkolo, abathethela amadlozi, sokufuza ukuthi bayekhuluma-ke labaphansi ukuthi hayi, lokho kade kuphambanisekiwe kumbe kubotshiwe ngulo ubaba osekhanya ephathekile, ingani abaphansi bangakukhulula.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana Bhebhe. Siyabonga
ntuma.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomeli wenkayi South etalele parlamente umnumzana Abednego Bhebhe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ngugama. Namshe. Namlela namba.